akuphikiswa lokho ngoba vele labo amashona bayakwazi ukuthi akulabizo esishoneni elile meaning elikhuluma ukuthi chirundu kumbe kariba babo bechintsha befaka uara okwakusebenza khona u-ewa yindawo yamathonga la masiko akithi yiwo vele ayenziwa esiwahloniphayo endaweni zona lezi hambi size siyobamba i-Victoria Falls thina njengebandla le-MRP we are geared to consolidate the Zambezi province ukuthi ibe in the process towards the self-determination ngoba silwela ukuthi konke lapho okulamasiko esintwini for the people of Matabeleland amasiko kavusele thina sithi i-province yethu through i-MRP izaphuma kubhera ngoba kula elinye ibandla eZimbabwe elikhuluma nge-self-determination ngaphandle kwe-MRP. I-MRP ikhuluma ngokuthi abantu benze njani, abantu bakhululeke endaweni zabo. So thina sibona ukuthi abantu besishone ngesikhathi betshintsha amabizo befaka kwesishone, it's a process of to respond to the demands of the grand plan of 1979 to shonalize the whole nation. So thina sithi hayi, thina asivumelani lakho khonoko.
Bona abo limi lwesitonga baningi kakhulu yini eZimbabwe, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi kabaveli eBinga kuphela.
Abantu besithongeni abakusimintshembu bangasithatha abantu besithongeni abaseVictoria Falls, Mola, Mayovwe, Jongola, Kathenge, sinamsanga size siyobambika Zungula, Chief Wange, Chief Nekathambe, lo chief uchifu lo owayenze i-accident kathesi lo wonke ama-chief lawana indawo leziyana zingabanjaniswa, definitely we are going to constitute our province and akula number of people that is legislated or stipulated to constitute to a province. I-province vele ayila number estipulatiweyo ukuthi i-province kufuze ukuthi ibe le number engako. There are circumstances that can lead to a sovereign province.
Ungasitshela ukuthi khona ukuthi kariba kumbe kaliba lokuthi chirundu ngesitonga kuthi?
Ngiyabonga baba Chris. Ukuthi kaliba ngesitonga kutsho ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba. Ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane kwakulelitshe elaliphumile ngesikhathi kuyakhwa iKariba Dam elalikhiphe a small top notch. So abadala babesithi ungayenza imistake unganyathela lapha suhambile. So ungakudingisisa uzathola ukuthi lithi kule meaning bona nxa sebefaka u-ara laphana akula meaning, there is no literal translation kumbe direct translation of that ngesihlobo sabo. Ukuthi chilundu not chirundu, chilundu kutsho ukuthi if you check at the chirundu border post uzananzelela ukuthi the area is mountainous. So ngesitonga ukuthi chilundu kutsho ukuthi sikhuluma nge mountain, that's what it means in short.